okuyisikhathi sembiko yenu.
Ngabe livuka njani lonke bakithi basakazi be-Studio 7 abasilethela izindaba esimnandi kangaka kunye labalaleli be-Studio 7? Ngithanda ukuthi sike sikhangele udaba lolu, udaba lwemali le ekuthiwa yi-RTGS kumbe kubizwa kuthiwa ibhondi. Imali yeZimbabwe le abantu behulumende abagqugquzela ukuthi ibe yiyo imali esebenzayo. Balokho bethreatina bazithi bazakhupha imali zangaphandle esigoqela i-US dollar le labo rand labo pula kusebenze yona. Iqiniso elihle engileqiniso ukuthi labo sebelinanzelele akusela mali laphana, into lela isifile, isife ukufa. Ngike ngangena emavinkilini izolo khona lapha iPlumtree sibili ngalunguza ko-Greens laphana, ngathola ukuthi i-20 kg impuphu isingena ku-4,000 plus $4,000 RTGS plus, then i-50 kg yakhona i-8,000 plus. Bese ngikhangela umholo wamasivu servants amaningi ukuthi abe ecayisa kwapha kubo-16 20 kusiya ngathi kuyaphezulanyana, kutsho ukuthi-ke ama-silver servants amaningi kathesi umholo wabo usungathenga amasaka amabili ama-50 kg usiya kwamathathu. Then ubusuzibuza-ke khonapho ukuthi uhulumende nalowo kuthiwa ulo-listening president uyakunanzelela yini ukuthi bona babantu benjana kuthiwa basebenza bazathenga impuphu babhadale amarenti babhadalele abantwana besikolo. Okunye bantu kakusadingi inyanga, okunye kakusadingi umuntu ovela kwenye indawo sokufuna ukuthi abantu bazivuke amakhwapha. Abantu bezanuka bazivuke amakhwapha, bahloniphe abantu, basihloniphe sonke. Ngibe sengicela-ke abantu bonke laba, ikakhulu i-population, ngathi abantu bonke abahlala emakhaya, please ake lizinuka amakhwapha, likele kuvotela ibandla leli okuthiwa iZANU-PF. Ibandla leZANU-PF selifile, akula lutho eliza lwenzela lona. Okhulumayo ngumagutshwa wasePlumtree.
Yes, ke sivingelele ku-Studio 7. Sike sivingelele. Linjani lonke elini lisiphathele sona i-Studio 7. Siyalivingelela. So sithi mhlawumbe lathi singake singene ehlelweni. Gama nguClement Ncube, mbuya eDombodeni eseVaka. So mhlawumbe singayamukeleka lathi singake sifake esikhala ngakho noma esikufisayo sekalokhu sikhona. Siphila singaphandle kwelizwe, kodwa siyafisa ukuthi lathi sike sisibone ngelinanga. Mhlawumbe njengoba ngivele Plumtree lapha 32 kilometers from Plumtree, siyalapha engikhona. Ma ngikuthi ngisebenza kwi-Friday ngichayisa, ngikwazi ukuthi ngingena Sunday lami-ke ngiyebona abantwana than ukuthi ngihlale iminyaka izibe mithathu ngingazi ukuthi ngihlalelene emazweni abanye abantu ngapha. Sitshisa, sidutshulwa, sitshaywa. So besicela ukuthi lathi mhlawumbe into yakuyi-audio yami yakuqala since Studio 7 silalela, mhlawumbe ngizwe kumbe ngiyamukeleka lami ngike ngibe lo magamanyana engiwaxoxayo nomhlawumbe engiwaphoselayo. Ngiyabonga.
Ilizweni le-South Africa bantu bakhona babecabanga ukuthi ma ungabe kuyikuthi iZimbabwe ma ingalungi thathwe ngomunye umuntu bazothathelwa lawo ma-resources. Yiyo into ebenza ukuthi bamelane lokuthi lama iZanu idliwe, bathi bona I know akuhlalwe phansi. Kuhlalwa phansi ini kathi ma umuntu edliwe udliwe, yabona. So hayi, kuba nzima abantu baka-Studio 7 kukhokhonokhu okwenziwa yila manye amazwe ngendlela engiyangalela. Ngiyabonga.
Ake silimukisane nini la sonkeni nje. Nithemba selibonile kusukela ngo-1980 kuthathwa ilizwe iZanu, lokho yangena namhlanje ibamba ile-42 years. Kambe libone ngani izaphinda futhi yehlule ukwenza into yayo yini naleveli yenza? Okwenza yenze so yikuthi siyadabukana phakathi kakhulu sokuya kuma-election. Omnye kuyalo kwakho kulibandla, omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu 10, omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu abalutshwana. Hayi, asoze sikwanise. Esintwini kule nto okuthiwa lilima. Ilima ikuhlanganela lonke lilwisa into eyodwa ukuthi liyisukumise. Asezeni so sikhangeleni ibandla kwezombangazwe elilamandla ukwedlula wonke ama-opposition, elikhanya lamandla ukwedlula wonke ama-opposition. Sonkeni sikhambeni kilo. singahamba yilo sesiphakamise le nto esingiyiphakamisa singayiphakamisa ikona sesizabona iplan ngemva kwesikhathi ukuthi okusalayo kudingakala ukuthi kwenziwe lokhu lalokhu lokhu lalokhu so kusenziwa isisekelo sombuso esiqondileyo esibusa ngentando yabantu kuza kubalula kodwa ezilongoko ezidabukani imthwakazi Republic Party izaphu hayi mancane mancane sihlobo zamabandla lawo singayengana siyengane ngombono yethu nje ehlakaniphileyo kumbe izithutha singayengana mancane amabandla lawo azozenzela uthela kwehluleka izaphu kankomo eyayiyinkalakatha kuyayilingana lezano kodwa yehluleka le incane kakhulu lelokuzeni lelokuzeni le mthwakazi le hayi into ezincane lesi
salibonani salibonani usidudu sezweni linjani lonke amagumbi namhlanje i-CCC ilamanga ayenzi umhlangano ayenzi umhlangano acacisela abantu kungathiwa ayijahanga njalo ilindeni ukuthi kuze kufike ukhetho ibe sikhetha abantu ke abafunayo uChamisa I think is very young even ngabala from 1980 uzomncane kakhulu engazama ukukhulela abantu ngengqondo ngesikole kayenza umhlangano the top six yonke ye-CCC akwenza umhlangano kucacela abantu nje ngabe leqiniso
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.